Umbuzo wanamhlanje uthi wona komthwakazi lasenkabazwe yeZimbabwe uZulu uzavumana isisekelo sombuso nxa ukwabelana kwamandla kungaqondanga kuhle esingathi isikhiwa i-devolution of power. Umbuzo lo uqondane mayelana lokuthi abakamthakwazi labasenkabazwe bafuna isisekelo esombuso esibanikeza uzibuse oqotho. Asichasise ukuthi uzibuse owezigaba zonke jikelele, hatshi okamthakwazi kumbe owejahunda kumbe lakotishi. Uqondane lani? Okuqakathekileyo yokuthi uZulu wonke jikelele ufanele achasise indlela ayibonayo ngozibuse esisekeleni sombuso. Engikutsho lapha yokuthi uzibuse esigabeni sakho kawuqondane lomnotho lombuso oseduze kwakho, kumbe singathi ngesikhiwa i-local authority, le-local governance esilakho khathesi ngumbuso ovelela phezulu, hatshi umbuso kaZulu. Usiba lukhulu bezigaba ogavena, umphathi ntambo wezabomanisipala, uminister we-local government, bonke bagcotshwa ngumongameli welizwe. Zonke izimali izithelo zikaZulu ziqala ziye phezulu. Akula kwabelwana komnotho ukwakha kwempilo zikaZulu okuqondane lesigaba sakho. Yikho ke nxa sesixoxa ngokwabelana komnotho lombuso esiseyilweni sombuso, kufanele wena uchasise ukuze uzwisise ukuthi umsekelo sombuso sizawuhambisa njani lo msebenzi.